nabantu uthe buthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siyolala sisenkonzweni safonelana kanjalo sithe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona othalent kwalo othonileyo ethenze uthalent imoya sithe sisuka lapho ke siyi-4 saphuma sithe uma sifuma kwe-talent siqonde e-church omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 13 so kwasehamba nabana belo-talent uselesi lo-talent bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili linahambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hhayi ngizohamba lo talent bayehlukana labo kanjalo thina saqhubeka saye enkonzweni badlula bethatha izembatho ngoba lo hlala nabo uthe bafike bathi hhayi silanda izembatho le-jacket sisaya esontweni siyalala sikhona ngalo esontweni thina ngale safika sahlala kwaze kwathi 1 hour 1.5 hours endeni ngiyafona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi alaba abantu phela bakhetha isikhathi and then balokhu
sawasuhamba njani khonapho
yangikhona ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba uma ngithi ngiyambuza ukuthi alaba abantu sebethonile bachithiwe ngithi into leyo iyenzakale mina sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisizo ngizamile ukuthi ngizami ngilwelelowo engimaziyo ngoba ugcine senginikeza ifoni babasetha bathola lezembatho bathe bebasejike nje khonapho kwasokubathi kwaqhamukela inye icuku labantu lomphakathi yile lifike lishana babantu yikho kuqala kuthwanga abantu kanjalo baze bathola thina lathi siyasabile ukuthi sihambe ngasene siyami isikhathi sathi kungcono silale sisesontweni ngoba umphakathi awuthembisi uyasenithintena lawo salala sisesontweni and then savuka ekuseni ke sisiya khona ngalo lapho abachisele khona sathola amagenenti abo ekhona khana duzana lapho abachisela khona amagenenti abazange beyachise sabe sifika sigoqa amagenenti siwathatha ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke nalaba bekhezi thina besingabena kulo itholotho
amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bachiswa
ngamataya thina sithole vele bechisiwe kodwa kengekho sebebathele amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo and then laba abancedisayo bathe bazohamba labo epolisi beze ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo kelezembatho lithi kuhambe njani.